So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 20 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo.
Kumele kube lo mhlangano we National Executive, lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo.
Kambe umkhokheli webandla le EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, wake wathi uza kuma labantu bo uza useguqule ingqondo na
irestaurant ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende we South Africa ukuthi kumele kube yi 60% South Africans and 40% ama migrants.
Ibandla le MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho achothoza khona inhlanganiso yebhethu likaZulu ubeka ilitshe lesikhumbuzo eBalagwe.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engathi official position yezanu PF, official position kaluhulumende osibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye bizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo laleli bandla phambilini kokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa mhlazi ku-26 Mbimbitho. Lanxa abanye abasekeli baleli bandla bengafuni ukuthi liguqulwe ibizo, iziphathamandla zalo zibikwa zikubone kufanele ukuthi zidinge igama elitsha ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Munzura ethe bazancintisa kukhetho besebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla kobulawa ayo umnumzana Swithani Chiroza.
Hayi, okwakathesi asikatshelwa ngebizo ngoba kule mhlangano emibili emele yenzakale. Kumele kube lo mhlangano we National Executive, lo mhlangano we National Council ozaletha umbiko omayelana ngebizo. So okwakathesi izandla zami zibotshiwe, ngeke ngakutsho ukuthi siqonda ngapi ngodaba lwebizo.
Amalungiselelo okhetho ikakhulu khona ngapho kobulawayo ahamba njani?
Amalungiselelo ahamba ngendlela ngoba kulama ward ambalwa lapho kwakhitshwa khona amalunga e-MDC Alliance. Ku-ward 3 kwakhitshwa uTinashe Gambarami, ku-ward 8 kulapho kwabhubha khona uMamuroni Amdara, so lapho awuzange ngikhitshwe muntu. Ku-ward 9 kulodonason Mabutho wakhitshwa laye. Ku-ward 12 kulomama uLilian Mlilo. Ku-ward 18 kulomama uConcilia Mlalazi wakhitshwa laye njalo. Ku-ward 19 kuloClayton Zana. Ku-ward 20 kuloErnest Rafomoyo. Ku-ward 21 kuloTino Umfoka Maphosa. Ku-ward 26 silaye uNorman Hlabano. Ngathi yiwo ama-wards la laphuthwa kwakhitshwa abantu. Liyakwazi ukuthi umthethwandaba waletha umbiko okuthi enkulumane u-MP wenkulumane okucacaphulu kumele abuyele endaweni yakhe lephumula u-Honorable Celeste le Mahlango kumele abuyele endaweni yakhe, abuyele eParliament. So ngathi ukuthi umsebenzi esikhanya nawo yiwona lo.
Kuma by elections aseke yenziwa, sibona ukuthi iZanu PF ivame ukunqoba. Libona linqoba yini kuma by elections azayo la?
I-by-election ivele iyahlupha phakathi kwesikhathi lapha ngoba i-by-election kuvame ukuthi iZANU-PF yathatha ama-resources e-government baguduze esikhwameni se-government besebenzise imali kahulumende ombeni basebenzise izimota basebenzise noma yini into ekahulumende ukuthi bawine noma amapholisa noma amasoja zananzela ukuthi kuke kwaba leyokhetho i-by-election ensiza lapha baguduza khona isipara se-GM B wanikezwa abantu ukuthi bewine abantu be-MDC babencitshwa emaphandleni ngale bayaletha amakhuba lenhlanyelo lezinye izinto betshela abantu ukuthi hhayi ongasapoti iZANU-PF kathole so izinto eziyenza ukuthi kwesinye isikhathi kube sokwenza ngani iZANU-PF yanqoba kanti hhayi basebenzisa udlakela ngoba uzananzelela wena ukuthi bona laba be-MDC ukuthi beyofika ku-police station bayasebesaba
umnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota
Ngambe umkhokheli webandla le-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema owake wathi uza kuma labantu bokuza useguqule ingqondo na izolo uMalema ubhodabhode endaweni ezithengisa ukudla ama-restaurant ebuzisisa ukuthi bangaki abokuza abaqatshwe kulezi ndawo Intatheli izindaba e-Studio 7 uThuso Khumalo ulandele umnumzana Julius Malema ukuze abone kade kusenzakala. Ake sizwe udaba asiqoqele lona.
Umnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand when I'm a member of parliament.
Okay, have you got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
Here an official government visit.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegates. Julius, I'm sorry, I can't.
And
the
restaurant owner said, because we have appointment with you.
Umkhokeli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekujiya abaningi bemangele ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho kathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa umnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azidlulele amavoti kune ngilezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela ezigqatshe abakwamanye amazwe abaningi isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini nendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Kusenjalo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye isiphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikhuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abokuza. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ibandla ibandla le-MDC Alliance eMathebeleland South selisole amazwi esiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba lapho acothoze inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ngokubeka ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho ukubikwa kwabulawa abantu ngesikhathi segugurawundi esithi inhlanganiso le ayiqhubi lomsebenzi ngokusemthethweni ilandela iziqondiso zikahulumende. Isikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi bandise ukuthumela iqula lamalunga abo emikhosini yokubeka amatshe la njalo bayaxhasana lenkokheli zesigaba ukwenza amazwi kamnumzana Jaramba engabi liqiniso. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Silokwethuka lokudana kakhulu utshengise engingathi official position yezanu PF official position kaluhulumende osubusayo ukuba abazisoli utshengise ukuba ulobuqholo utshengise ukuba kahloniphi kodwa kungasiyo ukuthi ungahloniphi kuyikuthi ukhuluma iposition yobukhokheli bakhe bonke bebandla lakhe lezanu PF. Kuyadanisa kakhulu ukuthi umuntu ekhuluma suyana ngento embi yenzakalayo kukati ngabe ube ngumuntu kwanile ubeza khuluma la ekhondema kumbe sola lesi senzo esibi kangaka sokuthi bahambe bayebhomba ilitshe lesikhumbuzo elalifake emangcwabeni abantu ababebulewe yibo ngesikhathi segugurawundi. Kodwa ukhanya ikhuluma esola abantu abalifaka ukuthi babevele belifakelani leyo litshe kasoli laba abenza ukuganga repeatedly lokhu bekuphindaphinda bekwatula bebhomba leli litshe okutshengisa ukuthi singela kuthandabuza kukhanya ulesazila ukhuluma ende ulesazila ngesenzakalo lesisibi kangaka. So mhlawumbe sikhulekele ukuthi ngelinye ilanga babe khona ababa answer phuma abaphendulayo ngindaba yelilitshe ngoba kudele kungaka abantu beMathebeleland aso sikuvume kubi kakhulu angazi ukuthi ngiso ngamazangana
ngezenye indlela belibona kufanele njengebandla ukuthi inhlanganiso ezimele iziqhobelele umsebenzi iyodwa njengalokhu okuthiwa umnumzana Chara
inhlanganiso le ubhethi kwaZulu yenza intando kaZulu walapha kithi eMathebeleland. Ukufaka leli litshe bekuvele kuyinto ebivele isifiswa ngabantu bakithi eMathebeleland. Asonto yenhlanganiso le kuphela, yinto yomphakathi wethu wonke sibambene singabantu beseMathebeleland. Lathi njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South sihlala sithumela abameli kumbe ama-representatives kulolu hlelo kumbe mhlawumbe ma kube lomsebenzi onjengalo. So yinto ehlala isenziwa abantu bebambene kusukela ezinduneni sabu laba bonke ubukhokheli besigaba sakithi eMathebeleland siyahlangana singela ukuthi umuntu ngowayiphi party kumbe ngowaliphi bandla ngaphandle kwalaba abavele kuyibe sibathi ngabathakathi abavele babulala abantu ngegugurawundi yibo mhlawumbe abangaphathekiyo ngoba umthakathi ukuthi akhululeke kakhulu emsebenzini ukukhumbula umuntu wabulala nguye kuba nzima kuyi ungamnanzela uTharamba uthe ekhuluma wathi mabhonzo ubona mabhonzo ekutshengise uthe engqondweni yakhe uzitshela abantu bakithi laba ababulalayo abaqakathekanga thina sikhala ngabafowethu sikhala ngodade wethu labazali bethu abasishiyayo yena ukhuma ngokuthi athi mabhonzo mhlawumbe ngantwa ngamabhonzo embuzi be amabhonzo amadonki lawa. So iZANU PF ivele yazitshengisa i-true colors zayo ngesikhulumeli sayo wenza into embi kangaka eluhlazo kangaka.
Okokugcina kahle kahle lina belifuna udaba lolu luphathwe njani?
Uhulumende weZANU PF lo uvele utshengisa kuba kazisoli ngento ayenzayo ngegugurawundi. Ungakhumbula izikhathi kusabusa uMgabe uze waphuma ehluleka khona avula umlomo wakhe axolise at least ngesenzakalo sabo lesabasenzayo. La lundoda osekhona uMnangagwa laye futhi ngokufanayo zawuvula wakhe umlomo exolisa etshengisa ukuthi uyazisola ngento abayenzayo. Kuphela uhulumende omunye nguye ozadila le ndaba le ngendlela ezamhlawumbe ezabhodlisa abantu ngoba lesi silonda sesithethe 40 years bekudinga ukuthi abantu bakithi bahile kumbe baphole kube le process ezabenza kuba banjani baphole ngemvana kokulahlekela ngabantu abaningi kangaka. Kodwa into yokuqala ukuxolisa konke lokho okunye abakuningi ningabakukhulumayo kuvele kakusuze kusisebenzile thina njengabantu beMathebeleland.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ebesixoxa laye esefilabhusi. Ugaga lugatsha lezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolugatsha luthi abedlula amakhulu amane 411 babanjwe igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMaswingo abedlula ikhulu 113. Kumanani ayizolo kulabedlula inkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukhetho lokudinga abazamela ibandla leZANU-PF ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho obelumele lwenziwe izolo ludluliselwe namuhla kulandela ukuqhamuka kodlakela. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi kulamanye amasiko esintu akhuthaza ukudlwengulwa kwamantombazana asakhulayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi bethu, lisakazi lendaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo. Hayi, siyawubonga umsebenzi wenu, sithi liye phambili, liyibambe njalo ngoba bethu eZimbabwe sesizizwa kini, sesithembele kini Studio 7. Yayi, siyawezwa amaphathi impela labantu bakhuluma bathi imithwakazi kayibandlululi muntu, abantu yibo abazibandlululayo kuwo. Ungakhangela ukuthi amaphathi wonke akhona eZimbabwe, wonke amaphathi labo vice president ababili, bathi imithwakazi ayila vice president ababili. O vice president ababili ngabani elizweni elincane kangaka eZimbabwe, ngabani? Shebo ukuthi kulobandlululo khona kulawa amabandla nala athi ithwakazi lobandlululo njabo MDC. Yiyo MDC waseyasibizwa kakhulu impela bekhona ukuthi imithwakazi lobandlululo. Kwele bandlululo yibo. Ungakhangela futhi abasendebeni abaningi basezibabasekela bonke akuthi awulesikhundla khonapho kubo MDC labo akubo ZANU-PF yakhona le. Ayifundele ode ifundele odibeyizwa abantu imithwakazi ayinabandlululo phambili komthwakazi phambili nemthwakazi Republic Party yibanze lingasikhulula edabeni lwesikilo namhlanje alikuncindiso esalifakwa yiZANU-PF labo MDC bezosithathela iminotho wethu bezosithathela yonke into eyida silala udwade ezinxa yeZANU-PF le-MDC.
Sanibonani bantu bakwa-Studio 7, hayi ngiyaphila yazi. Ngisacela ukuthi kulo ndoda okhulume wathi i-MRP ikhuluma ihleli ifuna ukuthi ilokhuze engani icela inkomitshediya. Hayi, thina kasifuni ukulwa, kasifuni udlame, umqondisi kafuni ukulwa. Sifuna ukuthatha nje uhlangothi lwangapha kithi emandebeleni kahle sikhululekile, kungabi lento ngoba utsho njalo nje mhlawumbe muntu wakithi ukude kabothi namhla kungabe kuliwa uzobe ungekho. Ungagqugquzela udlame sibili, siyacela muntu wenkosi. Hayi, asifuni bese kungani ukuthi i-MRP ifuni impi. I-MRP kayifuni impi, sifuna ukuthula. Umqondisi ufuna ukuthula, lathi singabalandeli be-MRP sifuna ukuthula mpela. Ehlisa umoya nje muntu wakithi, wena njengoba uzizwila ngazi nje kuyinto evikini leli last week, kodwa emalangana kuwesine Friday khona usithi sikhuluma sidlile ngani sifuna inkomitshiti. Ayisikho khona oku muntu wakithi. Hayi, thina sifuna nje ukuthi sithathe ilizwe lethu kahle, sikhululekile, kungela dlame kungelampi. Asiyidingi impi, impi salwa kakhulu thina, simanxebanxeba nje sinje namhlanje. So uma ukhuluma ngempi yazofuna ukusibisela entweni enzima kakhulu. Yize singatholanga lutho empini, salwa sasingamagorilla mfowethu, kukhala i-AK-47. Mhlawumbe kawuyazi ukuthi i-AK makuthi iyakhala ikhala njani endlebeni yomuntu. Iyazi indlebe itshona iduma mfowethu, sasiphethe ibhamu thina ngokungadlali. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 odungame inkomo nabo Ezra Sisasibandla, ninjani nabalaleli? Niyaphila lonke, siyajabula. Inkulumo ezikhulunywayo siyazijabulela, ngoba i-Studio 7 umsakazo okhipha indaba ezinandi, indaba njalo eziliqiniso. Ngizothi ukuthi singithi edabeni lwamabandla ahlukeneyo ngingathi ukuthi nithini kodwa ke ngisithi omunye nomunye mangabe khankaza yeke ukubheka ibandla labanye akabhekana nebandla lakhe mangabe ekhankaza engatshela abantu ukuthi bengayenza ukuthi ebandleni elithile wena bhekana nenkinga zakho ebandleni lakho uqhubeke ukhankase mangabe izaphu ungayithandi iyeke injalo izaphu ungaphazamisa abantu amakhanda ngokuthi abantu bengavoteli izaphu bevotele umthwakazi ekubeni yena umthwakazi ethena akangeneli ama-election uzama nje lo muntu ukuthi aphazamise izizalwane zaseZimbabwe ezihluphekayo ukhuluma enjalo nje akekho nasezweni so asifune abantu abaphazamisa abantu ngoba amandla awekho kuye eyedwa amandla asebantwini baseZimbabwe abahluphekayo so abantu i-choice ngiyabantu aseyomuntu so umuntu uma ngabe ekhankasa engakhankasi egcine kwenye iphathi ngoba uyayizonda wena khankasela iphathi yakho ukhuluma le phathi yakho uyibuze ukuthi kungani ingafuna ukungenela kuma-elections or ngithi kuma-by-elections so asithandi thina ukuthi ngithi nginje ngowezapho bese ngithi abantu bengavotele umthwakazi abantu abavotele iphathi abayithandayo yindlela yokuthi ukhankase ebantu ngoba abantu manje uyabadida ma usithi bengavoteli izapho ngoba abantu bayayithanda izapho wena uzama ukulahlekisa abantu beZimbabwe ukuthi bebelokho besiqhubeka uyazazi ukuthi ngitsho kubani uyazazi nalo engikhuluma ngiqonde kuye ngingasho ukuthi mhlawumbe ngiyamlwisa kodwa ngiyamqondisa ngoba inkulumo yakhe ayiqondanga itshekile so asifuni inkulumo ezijekileyo eziphazamisa abantu abantu abakhankasa ngendlela e-right ngeke thina sithi sinje bese sithi abantu bengavotela umthwakazi ngeke sikusho loku akusinto e-right leyo wena khankasa uqonde lokho okuqondile musa ukutshela abantu ukuthi bengayenzi lokho ngiyabonga
zalibonani ku-studio 7 akhulumayo ngasombuka hayi bengicela lami phela ndifake i-audio yami la imizwakale ebantwini maybe izoba lusizo ngikhuluma ngomthwakazi umthwakazi uyazibonela ukuthi angeke alunge kuma-elections sebesithi ngeke bengene kuma-by-elections bethu akulasikhathi hayi bantu babamthwakazi ngingafuni ukugembulisa abantu ngingafuni ukugembulisa abantu ngamavoti abo engahlali ngabantu mina ngokubona kwami nje ngaba abantu bahlakanipha bevotele uMnangagwa bevotele lo Chamisa kuphela yibe mbabona abantu abangaba namavoti angcono kulabo bonke ngoba ungakhangela vele uMonzola ikuyini uMonzola fulani bantu bakamthakazi ningahlali ngabantu ngiyabona
linjani ku-Studio 7 nangumntu ngangisetshalotsho benilalele nje nsizwa abanye bekukhuluma lapha ngokusola ukwengezwa kweziqondiso ze-lockdown kumbe ukuqhubekisela phambili i-lockdown well kubuhlungu vele xa bekuza ubuhlungu vele abantu bayakhala but i-concern yami ikakhulu ilapha ekuthini why kati i-lockdown leyi ingani amabhawa iyawachiphisela ebusuku ikakhulu kuyagidwa amabhawa kuyavalelwana ukuthi ngi kwenza imithikitha sonke why laba bantu kati bengathengi utshwala bayenathe ezindlini kati njengokuba bethenga i-grocery kuyini kati bekutshona ebhawa kulalwe khona kuze kutshaya 12, 1, 2, 3, 4 ekuseni bhawa kulokhu alibonitiko spread i-corona khonoko abantu sebedakiwa basazazi nje bongubambana bephefumulelana amabhala athengisa utshwala bengavumela abantu ukuthi benathele phakathi ube bebatshayela amaradio bebegida bebangale msindo lokhu yikho kuyizinto okurongo kwi-influencer nxa kuyukuthi i-corona ikhona kodwa nxa kuthi ayikho ayi kakuqhutshekwe kunjalo ya kodwa mina ngithi kabathenge benathele ezindlini thenge benathele ezindlini bengahlali phakathi bengahlali phakathi bathenga nxa befuna mbubo obuningi obapheliwe abathenga utshwala obuningi behambe lalo labo benathe ezindlini zabo khona ngale ngoba nxa bevuthela kwamabha bavuthele besebeyizindlu eziningi ezitshiyeneyo ezitshiyatshiyeneyo so omunye lomunye esuka lapho esiya kwenye indlu omunye esuka esiya kwenye indlu betshayisa bonke bahamba bele mkhuhlane ezindlini ezitshiyeneyo but bengathenga ebeziningi ngomnye lomnye natha lapha ahlala khona ngibonani ku-right lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenzani e-studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 Ukuze Melika, uMongameli Joe Biden uyafikisa umnyaka owodwa engumongameli namuhla. Izolo uBiden ulandise umnyaka wakhe wakuqala engumongameli. Uthe umnyaka wakhe wakuqala ubulukhuni ngenxa yobhubhane lweCOVID-19 kodwa wenelise ukukhuthaza abantu abaningi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. UBiden uthi ulethemba lokuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe elakuqala kuzakuba lobubelo. Isizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before. Unemployment dropped, the unemployment rate dropped to 3.9%. Child poverty dropped by nearly 40%, the biggest drop ever in American history. New business applications grew by 30%. The biggest increase ever.
Lawo bekungamazwi kamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Rafael Mthombeni. Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika.
Mbona ngathi wenze kuhle kakhulu ngoba ungakhumbula kuhle sibili lapho besivela khona iminyaka leyana engu-4 iziphithiphithi lezi ebezilapha ukuziphatha kukamongameli obekukhona inkulumo ebeziphuma emlonyeni kuyonke lokhu kuthethiswa kwabantu kuphunywa kwama-organization aqakathekileyo emhlabeni. I-United States ibisingasakhanyi njengelizwe elingumkhokheli emhlabeni. Mina mbona ngathi wona lumnyaka sithethe uBiden wehla yonke into, kwehla kwachuma yonke into, kwathula yonke into, kwalandeleka ukuthi kuvelwa ngaphi kuyiwa ngaphi. Mina khona lokho mbona ngathi ngingamtshayela ihlombe ngakho khona lokho ukuthi kwenze kuhle sibili kakhulu. Okunye afike lapha kungathi kuyahlupha bekuyikhona ukubhubhane lolu lwe-COVID ukuthi khona lo obekhona kade engathi ulukhangela njengento okuthiwa yi-fact. Manje ke fika lapha nefica vele kuxhamalazile kungaqedakali ukuthi kume njani ukuthi kumbe umkhuhlane uyelatshwa kumbe umkhuhlane abantu bayatshatshwa amajekiseni kumbe kuyathiwa wafika ngesidumo sibili wafaka umgomo wakhe ukuthi kuzefika u-April June fanele kube labantu abangaka zibehlatshiwe. Abantu basukuma bathi zimu bayahlatshwa, even lo mhlaba waqala ukulandela ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni leyokuvikela ubhubhane lolu. Kanti-ke ungakhangela la i-economy ubethe thatha laphana abe kuvele kuqeda sibili sokungada kuqedakali kusiyale kusiyale kutshaywe i-corona. Kodwa ungakhangela indawo eziningi zihlumile zavuka zema, imisebenzi isikhona, sokusweleka abantu bokusebenza. Enyanze ngicabanga ukuthi ngabe nje wakithi umuntu aphongubutha abantu e-Afrika babuye bazengena imisebenzi ledinga abantu lapha engelabantu.
Manje zonke ingxaki lezi ezikhanya zibangelwa lubhubhane lwe-COVID-19 asoze zisetshenziswe na ukuthi engavotelwa ngokhetho olulandelayo.
Mina vele mbona ngathi uBiden akusaswele ukuthi ajone ezihlupha ngokuvotelwa futhi ngoba yena vele sengukhulu. So lapha okukhona kuyamele ukuthi ama-Democrats abe ngabantu abazakhangela ukuthi ngubani ozathatha kuBiden. Ngoba ngikholwa ukuthi uzakuthi angaqedi 4 years zakhe lezi lanxa kulobhubhane lolu lukhona aphinde athi uyama. Uvele kathesi usengathi ukuthi aphakamise unyawo nje kuze soke kambona ukuthi angajona ezihlupha ngokuthi kuyini okuzakwenzakala kuye. Okumele kuzihluphe libandla lamademokrati.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwakamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli ye-MDC Alliance ikhangelelwe ukuhlangana kusikhatshana esilandelayo ikhulumisana ngodaba lokuguqula ibizo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.